go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamulela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19.
You started in Mabvuku and then Safara area, and then you went to Warren Park, Kwazana.
Umnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMabvuku, Tafara, Warren Park lezinye.
Kulabanye abantu abathi abasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere. Abantu belaye impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayikulayinela ayikho.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi luqhubeka kahle uhlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. UMnangagwa wethekelele indawo ezijeneyo namhla eHarare ehlolisisa okwenziwa ngabantu emalokithini. UMnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa uncome kakhulu okwenziwa ngabantu okumele bahlale amalanga angamachumi amabili lanye ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
His Excellency the President of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, today visited several high-density areas to just get a feel of the law, how the lockdown is progressing. You started in Mabvuku and then Tafara area, and then you went to Warren Park, Kwazana, Kambuzi.
UMnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMabvuku, Tafara, Warren Park lezinye. Esikubonileyo ukuthi eMabvuku bekulabantu abadinga amanzi labagcina umthethe abekhansili, kodwa kwezinye indawo bekunamaphoyisa, kodwa abantu kade besenza okumele bakwenze.
EMabvuku, where there is a challenge with water, people were at the borehole. At two of the boreholes, there were some municipal police and one special appeal detail at any point. At other boreholes, there wasn't any police officers, but people were practicing social distancing.
Bekungela abantu ezitolo, kuthi ke abantu bebelunguza bengahlangani labanye. UMongameli uthakazelele okwenzakalayo esithi kuyabongeka.
The president used the word amazed to say he was very amazed by what he saw. He gave a shout out to the Zimbabweans for heeding the call and putting the health of others and their health at the forefront.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Okwamanje kulabantu phose abalithumi asebebanjwe kube lo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Omunye wabo senamaviki ambalwa wabhubha. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abatholakala belo mkhuhlane lo bahlala eMathebeleland North, eMashonaland East leHarare. UDokotela Sekai Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafektari uthi amankampani aqakathekileyo lokhu evuliwe, njalo lababilimi bayavunyelwa ukuthi bathengisele uZulu okudliwayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula isigidi lamakhulu amabili 1.2 million emhlabeni wonke jikelele abalomkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 usubulele abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisithupha 66,497 emazweni ajiyeneyo. Kusenjalo abantu bathi abasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuhlala ezindlini kusenzelwa ukuvimba umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabahlutsha ukuhlala ezindlini umnumzana Senzo Chabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere. Abantu bela impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down, but ndawo esilisini especially empupho landani lokama ndisizifuna kakhulu izo ezishodayo at least ngawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukungena isho befike ithathe iziphumele ihambe.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona nabobaba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikele emkhuhlaneni, kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini, hhayi iyasibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni, lathi sike sibona ele muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala eNkulumane ye-12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, ligadezi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe ukuthi abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela, kulaba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwawayela, le social distancing yakhona yathola abantu betshaya nezandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibilimbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sendlini abantwana baya befuna ukudla, ngicina nithatha yena le imali yebhizinisi futhi sendisiyathenga. Ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi ngaba maybe uhulumende ngade efake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochako i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isiyi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina esizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathe sasikwazi thi nxa sesiyavula futhi siyawuda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu lilwisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gciwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa bathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gciwane uyalithatha, njalo uyabe uzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye, njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banengi abantu njalo eHarare abakhonona ngokwenzakala eZimbabwe loba nje bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day # Coronavirus Zimbabwe Campaign uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown le isengifundise enye linye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni ukuthi abale mali sibili yibaba bezayenzela into yonke ihambe kibo, kodwa mina engingela mali engithengisa amatamatisi yime sengizihlalele lapha sengibamba ikhanda engingasazi ukuthi ngife nge-corona kumbe ngife ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulumele Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hathi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lomkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni lezaphu umnumzana iPitule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele
sibhekane le unemployment ezabakhona ukulahlekelwa ngama incomes ngabantu abanengi bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaizo Phiri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapolisa namasotsha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithengele sokuthengayo sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisi ukuthi siyeke sibakhangela abahlala bodwa abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisi ukuthi abafana bethu even beluse inkomo asisakwanisi ukuhambisa inkomo zethu edibha ngoba abafana sokuthiwa bebuyele beyehlala wandawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye-hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima ukulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima kathesi kanje sikuday banamhla lapho siyafika khona kuday 21 nginanzelela ukuthi iweapon enkulu engancedisa abantu la ikuba lolwazi. Otherwise ungela deep knowledge eyokuthi be alert ukuthi why kungani kunje abantu sibile ngabreacha lokho cause hayi akuchipha.
Abalandela ukholo lwesiKristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kabethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani inkokheli iyalingwa layo sezenjani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane sijwayele ukuyakwelatshwa kwezinye indawo sokumele siyelatshwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
Get home is a shell.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Australia lithi selilungiselela ukuhlaba inyamazana amajekiseni okudinga umuthi wokunqabela umkhuhlane we-coronavirus. Ingcwethi ezibona ngezempilakahle zithi kuzathatha isikhathi eside ukuthi imithi ehlolisiswa kulelo lizwe isetshenziswe ebantwini. Imithi le yalungiswa ekolijini le-Oxford University kanye lenkampani ye-Inovia Pharmaceuticals yakwelemelika. Abake bagula umkhuhlane we-coronavirus basila bathi basebezibona sebefile ngoba umkhuhlane lo ucuba umzimba njalo uqeda umuntu umoya. Batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi basiliswa yikuba lesibindi lokusekelwa izihlobo labangane njengoba kungela mithi yokwelapha i-COVID-19. Okwamanje sike singene kwezamasiko.
Ngalichona njani zurugandaba olamgele emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube ye lamhlake silo mama usakhile liline uMadube sixoxa nezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlake sikhangela ngomkhuhlano nalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama babaphethe njani abantwana sewazi ula kudala phela omama yibo babekhangela abantwana poke kwenzakala nezindlini ake sizwe ke kumadube ekhuluma ngodaba lolu Madube ubona njani konke lokho
ngiyabingelela balaleli umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo ukhanya uyabulala thina singomama sisezindlini labantwana akula lapho esingaya khona akula lapho esiwavumela bephuma besiyadlala khona silawo nje ezindlini ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into bengaphumeli phandle bengadlaleli phandle bengayenzini umkhuhlane okhona sibele ukhanya susingenisa ezindlini singomama kula lokuthi uzaphumela so kumele sibe sezindlini labantwana size sisizwe sokuphaka usiko
kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lenze konke khonokho ke kwakusenzakala kudala kwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki
ukubafutha nokubaphozisa abasisasakwenza kudala kathesi ha usavamanga esikwenza kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm abangenwa umqando abahambi ngenyawo phansi abadlalisa amanzi aqandayo bagqoke izinto ezikudumalayo njalo besendlini bengaphumeli phandle emoyeni bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha abanye asisakwazi ukufutha singagcina sesitshisile abantwana ngokukufutha abantu bakudala yiba babekwazi ukuthi bafutha nabafutha njani iningi yakhathesi hayi kufutheni ayisakwazi so simaintaina khona ukuthi badlalise amanzi aqandayo bangahambi ngenyawo phansi kuqanda bagqoke into ezikudumalayo
isikhathi sesidliwe ngumangoye sicela uphosa lokugcina khonapho-ke Madube
abahlali ezindlini khathi sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni abantu abafuni ukuhlala phansi sebezekukhuzwa ngokuthi uzuzukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi yiwo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi hhayi abantu abafuni ukuhlala phansi
nethemba lokuthi sizahlangana singabaphelileyo ngeviki ezayo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo. Tshwara somuhle Zimbabwe muhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumayigove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Uma Sibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo unjani sisonke?
Hayi ngiyaphila ninjani?
Hayi siphilile. Sithintene udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani?
Ya mina ngibona isituation inzima kakhulu ngoba sadeba nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days okwafuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge-day one so kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla yabengaseli
Samantha isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi kunzima ukuthi baphile day to day ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okuthiyeneyo njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa nalo mkhuhlane bakhona na
na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalomkhuhlane
uzathola ukuthi abantu bakhubazekileyo balama problems wona lawo again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota ngisho lasezibhedlela so ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalolo ukuthi izinto zangikhona zitholakale ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa kwakudura abantu abakhubazekileyo abalamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni hhayi asibo bantu esingathi bale mali kakhulu so kusuka kuhluphe plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi wonkhona mebhekona i-environment njengomuntu engaboniwe kumele bangabambi ukuthi ebona ukuthi into yami ethile ingathi one kuthiwe kumele ayiphushe nxa iziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isafesonale so i-protective clothing yafuna ngani ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe I think abantu abalama-disabilities kumele bebuyele ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana nalegciwane bona bathi baxoxisana ngozulu jikelele besebenzisa indima ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Kubona ngani kwanele na?
Mbona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazame ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angelamagezi. So ukuthi bethole i-information yona leyo singaze siyifake kuma-TV la kuma-WhatsApp ubona ukuthi beyithole kungaba nzima
hayi siyakuzwa sisi wami ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
hayi nami ngiyabonga Mike ngiyabonga Zulu
hayi mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sisendlini ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3blgmyke3 yona username yami kwanelokwa namhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike gobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga kakhulu mike gobe sike sizwe ezihambelana lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkoma namhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakholwa ukuthi inkosi ligcine kuhle
uziphatheleni namhlanje
ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima kodwa namhlanje ngifuna ukulikhuthaza bambala kumahubo 46 udavid uyakhuluma uthi yena unkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni ngakho-ke kasiyikwesaba lanxa umhlaba unyikinyela lanxa izintaba ziphoselwa olwandle lanxa amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu indawo engcwele yophezu konke uNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa uNkulunkulu uza kuwusiza ngovivi lokuseni ngiyabonga kakhulu balalela ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama loba nxa isiphepho siba khona ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu namhlanje ntambama ngimlalele kangaka baningi abasezindlini engxenye ngikhuluma lomuntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo kumbabane besesaba ukuthi engxenye ugciwane solubamba imuli kodwa-ke ufuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngale ndlela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu kutho ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo. Ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona. Leyo ndawo uNkulunkulu. uNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona. Lale virus esiyesabayo, uNkulunkulu wabakhona ingabi khona. uNkulunkulu njalo uzaba khona. Yonke into isibuyile edlula. Yena kalasiqalo, kalasiphetho. Ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu, sibalekela kuye owadala yonke into. Sibalekela uNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu. Asila amanye amandla. Khathesi sibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele. Akulama free machina ahambayo, lalabo abalolwazi ngokwelapha. Siyabona ukuthi khathesi baphathekile labo badidanisa ingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani. Wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya, kumbe ngopresident abakhulu, kumbe ngumuntu kazana ongumyanga, kumbe yizikhulu, konke sokufanana. Wonke umuntu dlala mpendulo. Kodwa ukhono lempendulo lo uNkulunkulu njalo nguye olamandla ayedlula yonke into. Into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ekuhluphekeni. Nxa lapho sikhathazekile sihluphekile, yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona. Nxa sisiya kuye, yikho lapho uNkulunkulu angenela khona. Siyazi ukuthi umoya engcwele waletha ukuba umduduzi wethu. Indaba kwathiwa umoya engcwele umduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi sizafika ezikhathini lapho esidinga khona ukududuzwa. Ilizwi likaNkulunkulu nalo ngokwalo liyisiphephelo sethu. Nxa ulibala njengoba kathi sindibalile ilizwi, liyakukhuthaza uyezwa ususiba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo livele lona limisiwe kuze kube naphakade. Ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza kubalaleli bamele indlaleni namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka ukuthi umhlaba kuthiwa uyanyikinyeka, intaba ziphoselwe lwandle. Izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa yokuthi wena ugxile kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Kulaba abangezwa kuhle, ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulule amandla akhe aphilisayo, abulala lona lalelo gciwane. uNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise, alinike amandla ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jahelidala Ntungamile Nkomo. Lo ngumculo kaLove Mama Majayivana owaziwa kakhulu ngokuthi nguMaji. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele indaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethekelele abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus COVID-19. Kulabanye abantu abathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe. This is